isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthokazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 25 kuNkwenkwezi 2020 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje, inani labantu asebesindile kumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe selikhwelela yakumatshumi amabili lanhlanu 25 kuthi asebebanjwe lomkhuhlane bona balokhu bengamatshumi amahlanu lasithupha 56.
Into efunekayo ngama-reforms, and ama-reforms aqhakathekile, deep reforms politically and economically.
Idola leZimbabwe liqhubeka ligugudeka okubangela ukuthi intengo yezinto layo yale ikhuphuka.
Ilanga le-Africa Day liqakatheke kakhulu ngokuba ngo-1963 kuyilo ilanga okwakhiwa ngalo i-Organization for African Unity, i-OAU, egcine isiyi-African Union.
Amazwe e-Afrika agoqela eleZimbabwe ananza ikhefu le-Africa Day namuhla evaliwe ngenxa ye-coronavirus. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebesindile kumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe selikhwelela yakumatshumi amabili lanhlanu 25 kuthi asebebanjwe lomkhuhlane bona balokhu bengamatshumi amahlanu lasithupha 56. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulezakhamizi zakobulawayo ezinhlanu ebezilomkhuhlane lo ezitholakale sezimsulwa ngomgqibelo. Izolo khona kutholakale ababili abahlala eHarare labo sebesindile. Asebefile bona balokhu bebane. Abaqoqa amanani mayelana ngalomkhuhlane eJohn Hopkins University eMelika bathi emhlabeni wonke jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 344,077 njalo wahlasela abedlula kancane i 5.3 million. Ezwekazi le-Afrika kona usuhlasele abantu abangu 107,000 njalo wabulala abangu 3,246. Idola leZimbabwe liqhubeka ligugudeka okungelamkhawulo okubangela ukuthi intengo yezinto layo iqhubeke ikhuphuka. Lanxa ebhanga idola leMelika elilodwa lithenga amadola akuleli angamatshumi amabili lanhlanu kuphela, emkambo wensitha ngempela viki idola leMelika belithenga amadola eZimbabwe afika kumatshumi ayisikhombisa lanhlanu 1:75. Isithembiso sikahulumende sokuthi intengo yezinto ezimqoka izakwehla sona saphelela eboyeni okwezithukuthuku zenja kwangabi indaba zalutho. Sibuze ingcwethi kwezenotho umnumzana Kelvin Manduna ukuthi kahle kahle kuyini okumele kwenziwe nguhulumende ukwenqabela ukutshabalala komnotho.
Into efunekwayo eZimbabwe ayizange itshintshe from isikhathi sikaMgabe. Into efunekayo ngama-reforms, and ama-reforms aqhakathekile, deep reforms politically and economically. Esikubonayo eZimbabwe siyaphonga ukuthintha-thintha. We are not committed to making ama-reforms which are very deep. Yikho ama-solution anganayehlula. Ungakhangela for example example isika indaba le ya notes minister of finance yaletha notes ama notes on their own asezitshintshinto eZimbabwe kodwa irate yabe lokugijima abafuna ukukhangela ukuthi yini yenza ukuthi umnotho imali yelizwe imingela power benza ama reforms azakulungisa indaba lezi so kuyafuneka ama reforms kwi-economy ama investor abe le confidence i-rule of law ibuyele not ukuthi labe lesithi open for business kodwa kuyabulalwa abantu elizweni let open for business kodwa liyathathela abantu ama plazi and so on
ngamanye amazwi manduna uthi akulabuhle kumbe ububelo obubona bulethwa yi $10 le esisebenza kanye le $20 ebuyayo ngeviki ezayo
ngingathi ukuza kwama notes lawa amacha ama $10 lama $20 kuyatshengisela ukuthi kulenkinga kwi-economy unumber one inkinga imali there is a shortage of cash number 2 lenkinga inflation ukuza kwama notes lawa matcha kuza yenza inflation ibe ilokhu isiba phezulu okwakathe sisizwa besithi inflation is anywhere up to 600 almost 670% ngokubona kwethu inflation izabe lokuyendelela ngizwe esithi yenu minister of finance uyabona letter i $50 sometime lomnyaka so it's possible amalanga awe hyperinflation upon us once again and mhlambe umnyaka uzaphela sizibona ama $1000 besibuyela futhi emuva isikhathi sabo 2008 ukuphuma kwethu ku US dollar multi-currency regime bakwenza bengaplananga kuhle ukuthi baza kwenza njani le currency yikho lokhu i-currency bayitshintsha bafake one is to one i-rate selilokhu ligijima ngoba abayenzanga ama-reforms abakade bemele bawayenze ukuthi nxa lifake i-currency entsha lifake ama-reforms azanceda ukuthi i-currency le ntsha ibe stable
Umnumzana Kelvin Manduna ucubungula ezenotho njalo uqhuba izifundo zakhe ze-PhD e-Howard University khonapha eMelika. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yena uthi uhulumende wenza konke akwenelisayo ukuvuselela umnotho.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele la ku Twitter bu VOA Ndebele saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme
eZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe eAfrika namhlanje ekunanzeni ikhefu leAfrica Day uzulu ehleli ngekhaya ngenxa yecoronavirus Ilanga leli ngelokukhumbula ukusungulwa kumanyano we-Organization of African Unity, i-OAU, mhlaka 25 ngo-1963. Sokule minyaka engamatshumi amahlanu lasikhombisa, umanyano lo wasungulwa njalo yiwo osusaziwa ngokuthi i-African Union. Injongo yekhefu lanamhlanje ngeyokujabulela inkululeko yamazwe eAfrika. Kodwa abalwela amalungelo emazweni achiyeneyo abuswa ngezandla ezilukhuni bathi akulalutho lokuthakazelela ngoba inkululeko kabakayiboni. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Ilanga le-Africa Day liqakatheke kakhulu ngokuba ngo-1963 kuyilo ilanga okwakhiwa ngalo i-Organization for African Unity, i-OAU, egcine isiyi-African Union. Yiyo inhlanganiso eyasekela kakhulu inkululeko yabamnyama usuka eCape Town uyefika eCairo, injongo kwakuyukuthi wonke umuntu lonke uluntu lwase-Africa luphile lulentuthuko lukhululekile, kuhlonitshwa amalungelo abantu, kuhlonitshwa intando yokubusa ekhululekileyo, kungela corruption, kungela racism, kungela tribalism, kungela sexism, kungela kubandlulula noma yikuphi. Ngakho ke nxa lufika lolu suku kumele ube lusuku lwabantu bekhumbula labo abashona belwela inkululeko, abalimala belwela inkululeko esilokhe singelayo e-Africa, esilokhe siyidinga. Kumele kube lusuku lokuzikhumbuza ukuthi impi sesekhona okumele iqhubeke, abantu bonke baze bakhululeke ngaphansi kokubuswa kabi.
EZimbabwe Ncube, singathi kukhona okokuthakazelela yini nxa sikhangela leli khefu ngoba abantu abaningi bayadubeka basebunzimeni obukhulu?
EZimbabwe kayikho into esingayiselebreta ngalolu suku lwe-Africa Day. Kulusuku abantu beZimbabwe kumele bazikhumbuze ukuthi injongo ze-liberation struggle azikagcwaliseki. Bwaliwa, kwaliwa, kwangenisa abalutshwane embusweni abalokhu bebusa bengontando kayiphikiswa, bengahlonipha amalungelo abantu, abafuqele wonke umuntu phakathi kobugqili bobuyanga lendlala. Ngakho-ke kumele kube lusuku lokuzikhumbuza ukuthi impi yokukhulula iZimbabwe le-Africa isaqhubeka kuze kukhululeke wonke umuntu eZimbabwe lase-Africa jikelele.
Ayisiwo wonke amazwe asezwekazi le-Africa aliqakathekisayo kumbe alithakazelelayo leli langa. Kungani kunjalo?
Yebo, kasiwo wonke amazwe ase-Africa alunanzayo lolu suku ngokuba injongo zamazwe lamazwe ziyahlukana. Kusadingeka ukuthi i-Africa ibale bhuku linye, ikhulume ngazwi linye, isithi intuthuko kuye wonke umuntu, inkululeko kuye wonke umuntu, amalungelo abantu bonke kubo bonke abantu, kungabi khona umuntu osale emuva. Kodwa sisabona i-Africa kulabontando kayiphikiswa ababusa ngokurig ama-election, sisabona kugcwela i-corruption, sisabona kubulawa abantu, sisabona kule tribalism, kule racism, kulakho konke kunye lobuyanga lendlala. Kusadinge ukuthi kuphele ukuthi abantu badonselane, wonke amazwe alunanze lolu suku, kodwa luzwisise ukuthi injongo yalo ukuthi kukhululeke wonke umuntu e-Africa, hhayi ababusayo kuphela.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe, ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Silenkondlo emayelana ngekhefu lanamhlanje esizalethulela yona emaphethelweni ohlelo siphiwa yimbongo enkulu uDesire Moyoxide. Lingayikhathana. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesite.org ithi kulowesilisa odutshulwe ngamapholisa kobulawayo wafa ngempelaviki ngemva kokuxotshaniswa yilawa mapholisa ngemota elontombazana athandana laye. Igama lomufi ngumnumzana Paul Munakota, njalo imuli yakhe ithukuthele. Amapolisa wona athi asazochasisa ukuthi kahle kahle kuhambe njani. Iphephandaba le-Chronicle lona lithi kulabantu abangu 10,165 ababanjwe imikhuhlane yocansi etshiyeneyo kobulawayo nyakenye egoqela owengculazi. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Kustudio 7 linjani? Ah, sibona nje ukusukunyezwa iyo le corona le kumbizo phela nini. Manje kudala sasuka ekhaya lapha sakwazi ukuthi kumbe singakwanisa ukuthi sihambe siyofika ekhaya. Hey, abantwana bayakhala khona ngale ngendlala. Akulanto edliwayo. Ungazi ukuthi kula amanye amazwe kungcono mpela lanxa kule lockdown kodwa opresident bakhona bakwazi ukuthi bencedise abantu babo. Hayi thina lokho esikubona eZimbabwe lokho ukuthi i-president izehluleka nje lokuthi incedise abantu ngisho. Khole kakhulu ngapha esiNdebeleni vele hayi into esiyikhangeleyo nje ukuthi siyabandlululwa nje. Hayi imudube.
Ya, salubonani lonke abalaleli be-Studio 7. Ngithi nami ngicele nje lolu sizo nje ngabe abeyodwa bangazosisiza lapha esigabeni sakithi sisegogo jena into zanobosanitizer namamaski lawo okwezokuvala imilomo namakhala asila asiwatholi okuthi nje leli gciwane uma lingasifumana lapha angeke lize lisishiye siphilile lizosichitha sonke and nendlala asina kuthole sekwenza sithole lutho yindlala nje kuphela indlala kuphela kunzima asina isho kuphilisa ngakwenza
basakazi besithithi seven okhulumayo umbheki ngisuke endaweni yasehojeni ngokuzalwa enesami isicelo bengicela ukubuza ukuthi kanti indaba ohulumende lo wethu lo wezanuphefu lo kambe ungathi ebona kulo bunzima obungaka obe-COVID-19 kube ukuthi kulabatshontshwayo abatshaywayo kulokuthi kulishwane legcikwane le-COVID-19 kodwa abantu bayatshontshwa kube sokuthula ongalandawo wazalutho nje siyakuzwa lokhu kukhulunywayo ukuthi kuthe kwathi laba abatshontshwayo-ke bona-ke kumenga yikho sifuna ukuzwisisa ukuthi kanti kuhamba njani kabami uhulumende kami wokutshontsha abantu alwisane legciwane le-COVID-19 ngoba hheyi leli gciwane le-COVID-19 linzima seligqide umhlaba abantu umhlaba wonke ejikelele kodwa uhulumende wezimbabwe kabambani uyalo lokhu isicelo ukuthi uhulumende kahloniphi amalungelo oluntu hhayi ukulo ngiyabona ngikhuluma nisendaweni yasebotswana etonwood
Salubonani basakazi be-Studio 7 ngabe linjani siyajabula ngalolu hlelo izindaba elisethulela zona okwemihla nemihla ngicela lidlulise lo umlayezo wami oqakatheke kakhulu kule ndaba eyizwe eyenzakalayo ekhaya ngobulawayo kulamakhumbi asuka ebusuku esiyachitha abadala from town to ekhaya kambe into esebenza yini leyo khona uhulumende evale ilizwe ukuthi enqabele umkhuhlane kodwa kulabantu abathutha abantu ngobusuku amakhombi lawa asuka kobulawayo esiya kobokanamishini kobosikhoboko sebumani cela abezomthetho beqinise ukubona ukuthi imota lezi ziyabotshwa ikakhulu imota eziyabe siya kobokanamishini ezaphansi khona le wosikhoboko bebona ukuthi bangazibamba kanjani lezi moda ngoba kubuhlungu ukuthi zibe zithatha abantu zibacupha obulawayo zibasa ekhaya mhlawumbe babe belalo umkhuhlane othelelwanayo ibuhlungu bathandekayo lindaba mina ngikhuluma ngiseBotswana ngeke ngiziqambe ibizo lami kodwa yinto eyenzakalayo ngicela basakazwa ka-Studio 7 ukuze indaba le ihambe kahle ngithinte usomabhizinisi wakobulawayo u-Abednego Bhebhe laye nxa esizwa lindaba izindawo ozaziyo ezama ukuthi encede abadala kumbe ingabe lithinte ubathabile onguye omele i-Studio 7 kobulawayo ukuthi ngitshela amaphoyisa ukuthi kulabantu abagangayo ebusuku abathutha abantu from bulawayo tumakhaya bazasicedela abazali labantu abethu ngiyabona
Salubonani Sanibonani bantu besitudio 7. Ngithi thina silesikhalazo kwelakithi ngaphe St Joseph. Asila madamu, hayi sitshele nzima, siyazwa sibili izikhalazo zabanye labanye ukuthi uhulumende lingabanceda ngalokhu ngalokhu, kodwa uduko lolo ngiluzwa kuthiwa khona indlala, indlala, indlala. Yebo ye, siyakuzwa kwendlala. Kodwa lathi labalezandla labangalazandla sokufanana, ngoba akekho ofuna ukuthi ungazincedisa uzincedisa ngani. Kambe yena ihulumende izasenzela konke konke. Sayisigebhela amadamu kuzokukanya ubuvila bethu. Siline imbhida lathi singabi sikhala sithi uhulumende. Sikhanye kusiluhlangothi lokuthi siyamncedisa. Asingenisele amadamu ngezindawo ngezindawo sibili. Ukuze sithole amanzi, siline imbhida, itamatisi. Ma ulinile imbhida letamatisi, itamatisi liyangena emakethe. Ngesinye isandla sokungenisa izinto zokuthi la uthole into ongazisiza ngayo. Uthola ukudla, ngoba ungathengisa itamatisi ukudla suza kuthola imali yakuye esandleni. Uhulumende uyafikisa kwezindawo, kwezindawo kakufiki. Sizabe silokhu simsola, simsola. Sasincede ngamadamu, njalo amanye sagqibeleka. Asabamba amanzi noma ekhona, ngoba ngamadamu akudala kusabusa amakhiwa. Khathesi kulokho kwabusa umbuso kaZibuse, akula ijini damu esakhe salibona ligejwa. Njalo le ngatsha zikahulumende lezi ezizwe ezihambisa izikhalazo azifikisi, abakhulumi labantu. Tu, maso kufikile, sicela ukuthi uhulumende alandelele ukuthi uMP wakhe kumbe uncouncil wakhe umphe lokhu ugebhe ngaphi, ebe labakhulu babo nabo bantu abalandelelayo ukuthi kubonakale ukuthi kuyafika ngempela, ngempela kusetshenziwe yini.
Bobe kungabalaleli beStudio 7 abazithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uthi ingatsha zomnotho welizwe lakhe ezitshiyeneyo zizavulwa mhlaka 1 ngenyanga ezayo. Kodwa uthe eminye imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus izaqhubeka ikhona. Amapolisa kwele Burundi wona avikwa ebophe abantu abangamakhulu amabili abalande ukuyahlola ukhetho kulelo lizwe. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Kayisilo zwekazi leAfrika kuphela elilekhefu namuhla. Elizwe leMelika lalo linaza ikhefu lamaqhawe alo eleMemorial Day. Ikhefu leli liza ngesikhathi somkhuhlane weCOVID-19 wona osubulele abantu abangu 99,300 eMelika. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, uMnumzana Timo Moringai, ngaleli khefu.
Liqakathekile kakhulu ngoba siyabona amabutho eMelika alwela impi eziningi ezokuthi abantu babone ukuhlala kahle umhlaba wonke jikelele. Siyabona futhi ukuthi amabutho alapha eMelika kangeneli indaba zepolitiki ngoba bona bamelela ukudefenda ilizwe labo kuphela. Izinto zepolitiki ziyenzwa ngamaparty alapha.
Ungathi kulomahluko bani phakathi kwendlela amabutho alapha aphathwa ngayo kumbe aziphatha ngayo lamabutho eZimbabwe?
EZimbabwe sibona ukuthi ipolitiki lamabutho ungathiwa kubambene and akuzwakali ukuthi kuqala ngaphi kugcina ngaphi. So sibona eMelika abantu babambene ngendaba yena leyo ukuthi amabutho akwazi ukuthi masho kuliwa bahambe kuyelwela ilizwe labo, babambanene labantu babo bonke, babambe umsebenzi bengakhethi ukuthi lo ngowaliphi bandla o uvela ngaphi. sivumelele khonoko eZimbabwe ukuthi ngelinye ilanga lathi siza qakathekisa iHeroes Day njengesiyibonayo ngo-August leyana ukuthi onhlala kahle yethu ayikhathazeki ngendaba zamabutho ngoba singabona ukuthi every time okulokutshengisela eZimbabwe i-government yethu emele igcine abantu isebenzisa amabutho okubulala abantu lokutshaya abantu lokurepa abantu lokuyethusela abantu in all ways ngoba bona balezikhali thina sila. So ngiyabona lapha e-America akusho ukuthi i-America is a perfect place lapho esihlala khona but bayazama ukuthi babambane and then ilokho zeni i-history yabo ihambelane lezinto abaziyenzayo kathethe.
Umnumzana Timo Moringai sizalwane seZimbabwe esihlala khona pa eMelika.
DM Africa, sons and daughters of Africa, Africans in Africa and Africans in diaspora, people of rich diverse traditions and cultures, people of rich medicines, rich minerals and rich artistry. DM Africa. Africa Day 2020 is here, cocooned in the global paralysis of coronavirus, 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 corona.
Ngithembisile balaleli ngathi lingayikhatshana ngoba silembongi uDesire Moyoxide yena ophethe inkondlo yakhe emayelana ngekhefu lalamhlanje ele Africa Day.
Founded on May 25, Ababa Addis, the year of our Lord, 1963 years, dear ma Africa. Today we do commemorate the founding of the Organization of African Unity, the African Union of our time.
Ngiyakwamukela kuhlelo mbo.
Ngiyabonga.
Ungathi liqhakatheke kanganani ikhefu lalamhlanje?
Usuku lweAfrica Day luyinsika ekuphileni komuntu oyisizalwane seAfrica. Mina njengomAfrica leli langa liqhakatheke kakhulu ngoba lingenza ngizizwe ubuyimi bami engihlale ngicubungule ngikhangelisise imvelaphi yami lapho ngiyakhona izivuzo ukuba namehluko bani engudala njengom-Afrika umhlakaba wonke jikelele.
Inkululeko eyayikhangelelwe ngabasunguli be-Afrika ungathi ikhona yini? Iyabonakala, siyafezeka.
Inkululeko eyayikhangelelwe ngama-founding fathers awe-Africa boyi-32 mhlaka 25 May ngo-1963 kule Addis Ababa babethe gwaqa khona oHaile Selassie labo Kwame Nkrumah labo Julius Kambarage Nyerere kutho ukuthi khona eZimbabwe ukuthi ngiyichaza sekabanzi ukubana siyayibona njalo sivuthiwe sesiyivunile. Akunzima kakhulu ukubana ngikuthi lokho ngenxa yokuba ma ngiqathanisa inkonzo zami ezihluza zikhangelesise imbali lalapho esikhona namhlanje ziyaqhikisana zona zodwa kutho ukuthi ubunandi lamaphupha amahle awendulo ama-founding fathers awe-Africa hhayi kunzima ukubana ngitsho ukubana kukhona lapha kule Zimbabwe ngenxa yokuba sidlala uklubhu isidwekadwekha umshado wezinto angezintabeni.
From years to their decades in leadership, they invested into the future of their African sons and daughters, prepared freedom songs and celebrations for those countries who were not yet independent by then. Perhaps what are our current leaders doing today across Africa, the successors? Some, not all of them, of course. Perhaps they are wasting, ravaging, devastating, squandering, misusing, and garbaging the inherited gains of Africa in the reversal order.
Uzulu weZimbabwe lozulu weAfrika jikelele ungathanda ukumtshiyela wapi amazwi lamhlanje nje sinaza leli khefu?
Umbiko engabatshiyela wona zingqobe ezokuthi khona abakhangelisise ukubana kanti iAfrika ama-founding fathers aweAfrika baphuma lawaphi amaphupho, baphuma laziphi izifiso, baphuma laziphi indlela mhlahlaupho kumele siwulandele, mhlahlandlela kumele siwulandele ukuze khona iAfrika ibe likhaya lomuntu wonke ngokugcweleyo. So kuningi okusasilela engingakutho ukubana akula muntu ongasikhulula, singazikhulula thina ebugqilini, hatshi ubugqili bakwalungu kodwa ubugqili babanye bethu abamnyama abasincindezeleyo ukuze sonke sikholise sinothe
ngokulinganayo. Stinking poverty in Africa, women abuse, gender mess, and child abuses in Africa. Coup d'etats, rebels, Zomatsanga, and the Green Bombers movement in Africa. Kanti so far, Safika now.
DM Sibongeke imbongo enkulu uDesire Moyoxide ngenkonzo yakhe emayelana ngekhefu le Africa Day elinazwa lamhlanje. ukuzipheta eze kuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebesindile kumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe selikhwelile laya kumachumi amabili lanhlanu 25 kuthi asebebanjelwe umkhuhlane bona balokhu bekumachumi amahlanu lasithupha 56. Idola leZimbabwe liqhubeka ligugudeka okubangela ukuthi intengo yezinto layo ikhuphuke. Amazwe e-Afrika agoqela eleZimbabwe ananza ikhefu le-Africa Day lamhlanje. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.